Ngifuna ukukhuluma iqiniso mina vele angila regret ngijoyine izanu PF sibili ngezizathu eziningi. Number one, ngibonile ukuthi i-opposition vele nxa bekhuluma ukuthi i-democracy vele abala. Number two, nxa sikhuluma thina sisithi kule CCC, ngicela nje ukubuza ukuthi iphathi leyi ifomwe ngubani. Ike yahamba e-Congress yini baphomba ukuthi nje sebe yi-CCC. Bahlangana angikwazi ukuthi bebangaki khona ngale ku-standing committee yabo kumbe angikwazi ukuthi ibizo langkhona sokuthiwa yini. Ngizwa kuthiwa yi-task force kumbe ngwini. Kanti i-election vele abasayifuni. Bafuna nje ukukhomba abantu ukuthi wena ungena lapha, wena ungena lapha. Hayi, simelele lathi sizabona nxa into enjalo isebenza. Mina ngibone ngani ayisebenzi. Ngikuzana uPF ngicela nilikhangele ukuthi khathesa abantu bayagijigijima bafuna ukuvotelwa kulama primary election nanti ngizwa abanye kuthoko khona kule iconstituency labantu 17 kodwa from Saturday onwards kuyabe kule candidate 1 bevotela abantu bazaphuwa ithuba ukuthi bevotele umuntu abamfunayo sokusala nje kulomuntu 1 ha mina ngibone ngani yiyo phela i-democracy. Yikho engikubonayo mina kuzana uPF engangifuna ukukubona ku-opposition ukuthi kule democracy. Yikho esengikubonayo ku-Second Republic ekhokhelwa ngu-President Edim Nangagwa. Ngiyasithabela nje ukuthi hey ngibonile sibili isikhathi sisekhona ukuthi khona chiyana le-opposition ujoyine bakithi iparty ebusayo, iparty yezana uPF. And ngiyasebenza ukuthi u-President wethu uPresident Edim Nangagwa ewine futhi izinto nxa likhuluma azilungi nje ukuthi ngathi zingalunga khonapho khonapho, hayi izinto zilunga gradually. Kanti liyabona, as far as I'm concerned, noma bengafaka amakandidethi noma upresident wangikhona engama esithi ufuna ukuba ngupresident, ngupresident we-independent because kakahambi kukongresi, kakayindosewa ngekongresi kuthiwa yinto entsha. Yindaba besaba ama-election. Kanti yi-democracy yangikhona besithi asisafuni zanu-PF, babesithini? Babe sithi thina sifuna i-democracy, sifuna i-one man vote, kodwa bona basafuni i-election.
Uyancintisa yini kukhetho oluzayo? Singathi kuma-primaries, njalo ubona inganamathuba akho anjani?
ZANU-PF is a part in the constitution. Nanti, so mina ngajoyina i-party 2021. Khathesi it's 2023. Kutsho ukuthi mina so far angikakwalify nje ukuthi mina njani. Ngime. Kodwa upresident wethu uthe umuntu wonke kame. Umuntu wonke kame. Mina ngase ngizicabangela ukuthi kodwa isikhathi asikanjani. Asikakwani. Kodwa silabo abantu bethu. Abantu abalekayo kwamanye amaphathi abamayo. Abanengi, abanye bama kuma councillors, abanye bama kuma MPs, banengi. Mina nje ngike ngazitshela ngathi no, kungcono mina ngisebenzele iparty. Nxa isikhathi sami singafika, ngiza kuma lami. Angizange ngitshiye i-opposition because ade ngifuna isihlalo. Ngitshiye i-opposition because of the confusion. Because of the disunity. From 1999, kulama MDC amangaki. Sivala khathesi so lize lifike lisithi lina so kule into ethiwa yi-CCC. Abantu belokhe besebenzela i-opposition besithi engce into zingalungi. It's just like an organization eformiweyo, kodwa it's not legal. As I'm concerned, noma bengafaka amakandidethi noma upresident wangikhona engama, upresident we-independent because kakahambi kukongresi kuthiwa yinto entsha. Yindaba besaba ama-election.